Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 17 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebeng abadla imali yabantu khonale.
Umeli wegogwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kucolonialism sebayibona, ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegogwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, uMax Monjanji loFortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChiedza Dana. Igqwetha labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso i-bail, kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu babotshelwe inkohlakalo, ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibhedlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, yenze impilo yabantu bonke ibe enhle. Baningi abantu abebayo phezulu sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebeng abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo, ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba leqembu elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, lapho bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa-ke laba be-opposition, abamaqembu aphikisayo kunye nezinyawo bakhohle ukuthi umuntu akalacala ngayengakagwetshwa ngumthetho wandaba ngokufaneleyo lokho esithi presumption of innocence ukuthi umuntu wonke kuthiwa akalacala nxa ungumsola uyacatshangelwa ngakho kumele aphathwe kahle amalungelo akhe aphathwe kahle kodwa-ke nxa kusiza kwabe amachembu aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafani naloyo abebezanu p f
Ukubotshwa kukaWatch Gatgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokho esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo
Asingeke sibe lesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi lokho kuthiwa yi-factional fights kuzanu PF besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi ubani kulolu hlangothi kodwa-ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abasolele ukuthi benze inkohlakalo umthetho wandaba ube ngozimeleyo uthonise amacala ngendlela efaneleyo kungathonisiswa muntu kodwa kuthoniswa icala
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusaswe kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-TCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselobele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyathime eChitungwiza sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa Umanyano wesadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wesadaki summit osaqhubekayo kwele DRC. Ongenwe ngabakhokheli bamazwe akusadaki abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzu Banda weMalawi, uKing Sobhuza II weEswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yesadaki ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo mongameli Mnangagwa yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi isadaki yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho leyenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sezikunzakazi se-Afrika kaniisadaki izinikele ngapha kodwa siyisizwekazi liyisizwe se-Afrika singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omgabe yobathungameleyo labo nkomo bayihlambe indlela naleyi eyihanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana esingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima naleyo njalo umsebenzi bawenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizoqinisa inhlanganiso zenezezabo-au labosada ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe yiloba ngayiphi indlela.
Singakhohlakala nkomo ukuthi ukuthi idrama engathi igcwele uchago bese kuba ingawela kumbiwele umuntu ngakudala kumgago hatshi uyengivukule porota okuvukuwele okungakuyinikeza ukubeke eceleni laphana. Kodwa sikhangele intoeninto nje yabomgabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi kulakunye ngamgabe aphosa wanashika khona ekuthinini eyalula esikhundleni upela kwezekhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekile khona phana lokunye nje ubile okuthathu leyobhela ingasindilosi kambi umuntu wonke laye kulamaphutha njengabantu bonke abaphilayo kodwa-ke okukhona yikuthi wenzakaya kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe eminye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kakhangelele ukuthi ahlonitshwe ngayo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Lokho kwathatha bona abamnyama abathathe balungini labo baba ngabanqindezeli baba ngabakulali baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi lase-Afrika abangathi kona inkululeko kucolonialism sebayibona ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama wabulawa abantu kwahlukunyezwa abantu bantshontshwa umnotho wamazwe kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamacolonialism labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kathi kuyini okwenziwayo kwengalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yisadaki esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona futhi kudinga ngoba nanso siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yini okuhle kungabe kungekho yini okuhle ngabe kukhona ngabe imbuzo kasiwubuzano njalo baba kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhokumele ibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangcindezile kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akuhlengi leyo nkululeko ayizange yabonaka. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena ubaba uMnangagwa ubekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco angayiletho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yabo yokuzibusa iyenza kenhle lokuthi balempila kahle umnotho lomkhono omuhle ayizange ibe khona inkululeko. Ngakho okuhle kwangakhona kuyabe kubuncane kakhulu ukuthi sothi ngaxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibusa?
Yisoke isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani?
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnangagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnangagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ngaka mamatheke unkosikazi kaMgabe ngobe sazi ukuthi yena uMnangagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnangagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezi zimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo nguhulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo. Embikweni wethu lenamuhla amapolisa athe lokho sokukhuphula inani lemibhobho esiveziwe layafika kukhulu lanhlanu 105 selokhe uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathelo eliqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso, kumbe nje lanxa esethe wangazosani lo muntu esisebenzisa leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufa komuntu. So ke nxa kuyikuthi leli nyathelo eselithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo bakhona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala, kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki akunyeke kwaphathisa kakhulu?
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathe zezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka, bekuzancetha ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphungula, ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisisi kambe lesi sikhali esilethwa lapha saye sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobudlwangulo obenzakalayo obokuganga okunye okuyi-involve even into ze-politics, lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhali baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo be-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bafuna imali yabo ngenxenye ze-politics. Engxenye bonabo bantu bathe sebenikele lezo zikhali bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi yokuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa. Engxenye kweselinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala yaziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibisele leso sikhali, ngoba esazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxenye sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani, njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phele ngeza ukuthi ah, kodwa bani vele bekucathwa ngathi ungathi balokuganga okuthile, kodwa ngakuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengamphakathi sitshelwa khona okusingaze kuze zivela ngaphi. Kuba nzinyana. So ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe ngxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulwela amalungelo oluntu, njalo ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni we-Traditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa, kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo iPortfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kulephutha elikhona kumthetho we-Traditional Leaders Act osebenza eZimbabwe, ngoba lumthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokutsheya i-Village Development Committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi u-village head nguye otsheya i-village assembly, okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi i-village development committee isebenza kahle. Okutsho ukuthi usobhuku iyazitsheya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko, aphinde njalo futhi azitsheye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala likuphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla, lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lembengithi emsebenzini yentuthuko, ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations, ilungelo lentuthuko sokulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo kusinanzelela ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile, ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumchaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njengalokho ke sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle le Village Development Committee yakhe, ubona isintu sisala ukuthi bamkhaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabo sobhuku esigabeni. Ngaleso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament lapho sithi thina iParliament kayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi nxa sikhangele iVidgo kukhethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke, njengabo lokhu oweward development committee ucouncillor simkhetha laye. Ngokukhetha uVillage Development Chair kutsho ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubamba ezentuthuko, kube sokusithi sobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsebenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi i-Village Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo, njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Naleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu lenhlanganiso zethu zomdabuko Traditional Leaders, sipha njalo abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile, njalo ilungelo lokuthi izigaba zakithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena kumete saidi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla silonkosazana Kathy Webhebhe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakwele Kenya.
Ngibone ngani baba Dube kuhambe kuhle kakhulu. Prime obe ngudeputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Nxa usukhangela kodwa ubona ngani lukhutshwe ngemfanelo kumbe kulobongilimba obekhona, njengoba siyabona kulabanye abathi kungana kulanto ehambe kuhle.
Hayi, mina ngibone ngani lukhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology e-advancisiweyo ekubaleni kwalo. Ngibone ngani irigging laphana ibi impossible ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana behle be upload ku public portal omunye lomunye nxa nje uvela le smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje.
Kunceda ngani khona ukuthi nxa akulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho kuphuma lokho kungena lokho kusiya phambili?
Kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo, njalo nxa engabe ekhona olensolo, the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma servers laphana kuma computer kukhangelwe kukhanya ukuthi kwenzakaleni. So mina I think ukuthi kunceda ngakhona ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona.
Nxa kuyukuthi abantu bengemukeli impumela, siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu, kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana. Ukwenza ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe?
Okokuqala khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo, ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi, njalo ijudiciary lezekhi asizimelanga zodwa, azikhululekanga, ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo. So khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana, kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale. Njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho. Ayikho kahle kahle transparency, kunenge okunye nje ukuba lama okunye ngingathi ama irregularities. Othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umuntu adebhalise khona gagaga kusekho khona apho ngelanga lokugcina nge last minute nxa ethi uyafika ethola ukuthi usemuviwe i polling station, ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sekuqathanisa lokho Kenya. Njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota, umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-1, njalo bekungani kumele kube le witness yokuthi aposayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona, something esiyibona ingenzakali eZimbabwe.
Kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esiyancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kumbe angamaziyo kumbe into ezinjalo? Ubona ngani kusiza ngathi khona?
I think laba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani. Obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye i-challenge, kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo. So I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa, kodwa kwena whoever obancedisayo kube umuntu oyabe khethwe yibo bona. Maybe family member or somebody.
Yes, siyabona bekhinya ke abaphikisayo sebe bathi bahambisa udaba lolo emthethwandaba. Wena ngibona kwakho ubona ngani kuyafanana na yini nakhona okwenzakala eZimbabwe, uyakhumbula?
Ya, okweZimbabwe njengoba sengitshilo baba Dube ukuthi ama-irregularities haye khona, even loba wawungaso observer, kodwa kuningi okwakuvele kusenzakala. For example, wawuthola ukuthi mina lapho engavotela khona kakhulu ngo-2018 lapho engavotela khona, like few meters before i-polling station, wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani. Abanye abantu bathi babestrithenwa yilabo bantu. So izinto ezinjalo vele ukhetho awusozube kwazi ukuthi kuhambe njani. Njalo abantu abanye ababengama-observer phakathi khona phana, uzathola ukuthi nxa kwasekubalwa laphana kunengi okwenzakalayo so esingakuboniyo kusenzakala eKenya. So yikho engikutshoyo ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakale ngakhona, it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho. But nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhothi, mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona, lo ngasola ukuthi lutshontshiwe kumbe kunjani, kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye. But from outside nje nxa u-observer, mina ngedwa mbona ingani hhayi lwenziwe nje ngendlela nje.
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lwakwele Kenya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umeli weGokwe neMbuziya ePhalamende uJustice Meyer ubotshiwe umiswe enkantolo ngecala lenkohlakalo oluvalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.